Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwanga zomuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu umhla ka 5 kumphalakazi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnomzana Wisdom Mkhwananzi owabotshwa ngemva kokwethula ubufakazi kucommission kaMotlanthe ukhangelelwe emthethandaba lamhlanje ekuseni koBulawayo.
Kuyasidanisa ukuthi kathi waye kwadotshwa uMkhwananzi singasabali ukuthi kwadotshwa labanye abantu bethu abathathu uMkhwananzi ngoba kashiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhugazwe. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly laye ngendaba yombhugazwe ehamba lodade wabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi.
Kambe ukuvalwa kwenkampani ye-National Foods kungaba kutshengisa ukuthi uhulumende usehlulekile ukuvuselela umnotho na?
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingasitshova inyanga ezintathu kusiyafika ezine. Uhlupho oluncane obelukhona ngobeluqondana le ndaba zeprice ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GMP.
Silengxoxo lomlimi othenga inhlanyelo yenkomo azimithise ngayo kuphume inkomo ezilohlonze.
Kuyafana nenhlanyelo yomumbu nje. Kule mumbu leyana othiwa ngama 3 months la, ungawufuna umumbu onjalo uyadinga inhlanyelo yakho. Le nkomeni kunjalo, nxa ufuna umhlobo lwethize lwenkomo uyadinga inhlanyelo yona leyo yenkomo naleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnomzana Wisdom Mkhwananzi owabotshwa ngemva kokwethula ubufakazi kucommission kaMotlanthe ukhangelelwe emthethwandaba lamhlanje ekuseni koBulawayo. Ibandla lemthwakazi lithi uMkhwananzi usebizwa lamhlanje emthethwandaba ngoba uMotlanthe esesukile elizweni. Silengxoxo lomkhokheli webandla leli umnumzana Mqondisi Moyo esayenza ngesikhathi amapholisa ensitha aze aye ekhaya likaMkhwananzi esithi afuna ukubuzisisa ukuthi ngempela abazali bakaMkhwananzi babulawa ngesikhathi segugurawundi na.
Sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi singedisana njani ngoba singakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isiyona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa besethuselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi uMkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Hawu, siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa nguMotlanthe, former president of South Africa, independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakoBulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission le idingani koBulawayo ngoba phela la bantu bafele eHarare njalo la bantu ababuleleyo lo mhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasosha ayedubula abantu laba abangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akulasidingo sokuthi i-commission le izwe koBulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Seke nxa sise-Rainbow Ten koBulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakala eHarare, bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo ikakhulu indaba yombhugazwe, indaba yegugurawundi. Yikho-ke amajaha la uMkhwananzi labanye abantu abasukumayo batshela umuntu kanti ukuthi hayi commission yakho lapha kobulawayo ezonke zingekukhulume egugura wondi kasuzo siyilalele basebanika ke amathuba okuthi bakhulume kuyasidanisa ukuthi kathi why kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu umkhwanazi ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazwe ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly laye ngendaba yombhuqazwe ehamba lodade wabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi umjahu owayele 21 years by that time bathestify ke lubaba lo dade wabo ongunina kalo jaha labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ukuthi kwahamba njani kodwa kwasidanisayo ukuthi kanti phakathi kwabantu bonke laba abaningi ubufakazi why basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophela ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kamnangagwa esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kambe ukuvalwa kwenkampani yeNational Foods kungaba kutshengisa ukuthi uhulumende usehlulekile na ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kulandela imbiko yabenkampani le eNational Foods abathi balakho ukuvala amankampani abo kobulawayo laseHarare kulandela ukoma komnotho wezelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwethulwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okuchiyeneyo le umnumzana Dafazi Msarara. UMsarara ukhulume lokhu ngesikhathi inkampani yeNational Foods isithi ilakho ukuvala amafektali eHarare lakobulawayo ngenxa yokwehluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanye amazwe. Uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu.
The truth be said, everyone, and I repeat again, is benefiting from the Reserve Bank GMAS.
Iqiniso ukuba amankampani wonke akuleli bizimusi atholisa usizo phansi kobudlelwano we-GMAZ le-Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo yiwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokhu abahlezi bekwenza.
And we are more than ready to meet the high demand that comes with the festivities.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani yeNational Foods Private Limited, uthi balakho ukuvala amafekitali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanye amazwe yokuthenga ingqoloyi. Uthi lokhe bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lomsakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DBD.
Eqinisweni ukuthi singasike sashota, sesikhwelile, njalo into esiyaziyo le lasemashopu siyakubona ukuthi siyahlupha. Sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi ufunde ibhekazini umbi iproton umbi kuyini. Kodwa National Foods ngokwaye sithi khona isakwanisi ngendaba ze-foreign currency. Okungumalisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency, baphonga ukuthi ingqolo ikhona. Alingawariwe ingqolo ikhona. Kodwa sikhulumeni ngodaba olwenzela aba be-National Food behluleke ukuthi baqhubeke ngomsebenzi ongaba i-foreign currency. Kusho ukuthi indaba abanayo i-foreign currency kumbe bayayithola, singazi njalo. Kukhona ukutshaya amanzi kakhulu ngoba le sinkwa sakhona asisitholi ngemhlobo etshiyeneyo, ngama-companies atshiyeneyo. Khathesi sikhuluma kunje.
Ingcwethi ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa ama-companies anjenge-National Foods evala, so kusitsho ukuthi uzaba lodubo elokuthi into ziyawe zingatholakali.
Umphathi ntambo wogatsha lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi ilizwe lile ngqoloyi eyanela inyanga ezine.
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe
esilayo yanela ukuthi ingasichova inyanga ezintathu kusefika ezine uhlupho oluncane obelukhona ngobelu qondana lendaba zeprice ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GMB.
Abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi, kuthi ke omunye lokho uselwandle kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ake sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo lamhlanje. Ubulembu beNewZimbabwe.com buthi umkhokheli womanyano wenhlanganiso ezizimeleyo e-Citizens Manifesto, umnumzana Briggs Bomba, uthi iCommission kaMotlante yathatha isikhathi esilutshwana kakhulu ukuqeda umsebenzi wayo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amapholisa asezabuyela ngobuningi emigwaqweni ukwenqabela ingozi zemota ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Leli phephandaba lixoxe lomphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Biki Matiza othi amapholisa la azangena emgwaqweni kusukela ngeviki ezayo phambilini kwekhefu leKhisimusi. Okwamanje ke kesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ke sizwe.
Yebo, ngiyalivingelela Deep Stube lotunga mili nkomo khona ngapho eMelika madoda. Thina ngapha sithwele ubunzima. Lapha likhuluma lombirwa nyathi ngeunder Matopo district eKezi esigabeni okuthiwa kuSemthelanyemba under induna uMalaba. Ngapha thina sihlangabezana lobunzima bokuwa kwenkomo, inkomo zibulawa yindlala ngapha eplazini lakuLenadi. Sihlinza ebusuku lemini, izingcuba zigcwele izindlu. So besicela uhulumende ukuthi asisize ngokuwa kwenkomo ngefeeding, asilethele ifeeding engani ingcono kulabo abagayayo, basilethele ifeeding engcono ukuze noma sithenga sithenge ukudla ukuze sisiza izifuyo zethu, ngoba yizo esithembele kizo. Kunje nje sithembe ukuthi izifuyo lezizo eziza sizathengisa zona sibhadalela abantwana esikolo. Manje mase kuphela zona, kambe shuwa abantwana bazohamba ngane esikolo, sizahluleka ukuthi sifundise abantwana bethu. Okwamigwaqo ke vele angikhulumi, thina sila migwaqo ngapha. Asikwazi ukuthi uhulumende wethu lo owezana uPF kati usebenza kanjani, angani usebenza ohlangothini olulodo endaweni zasemashonaland. Ngapha kithi asila migwaqo, izibhedlela ma ungahamba uyengena kithi esibhedlela seMthelanyembe kuzwisa usizi. Amapilisi siyazithengela singalamali. Okunye futhi bese kucela ukuthi uhulumende kavume ukuthi sisebenzise irandi, ngoba ibhondi noti alisasebenzi. Uyala nje kodwa uhulumende, alisasebenzi ibhondi noti. Noma uthengisa noma imbuzi yakho usithi uzama ukuthi uyethenga ichukela, ma ufika ezitolo uthi uyathenga ngebhondi noti abalivumi, bathi bafuna irandi kumbe i-US dollar. So besicela ukuthi uhulumende akazame ukuthi akasizwe singabantu ukuthi sikhala ngani. Siyakhala kakhulu. Yebo, okwenkomo okwamanzi linile izulu, kodwa okokudla hayi, kusasenzima silele inkomo ziyawa. ngoba yizo lapho esithembele khona thina singabantu bamnyama yiyo ibanki yethu. So besicela ngamandla ukuthi asisize uhulumende akasilethele ukudla kwenkomo noma sezazithengela. Alethe ukudla okuyikuthi inkomo zizakwanisa ukuthi zisizakale, hayi lokhu abesekwenza bese besithengisela ukudla okungayisikho, inkomo ziyala ukukudla lokhu kudla lokhu. Yabonga kakhulu khona ngapho, ibambeni njalo madoda, sithembelina nge-Studio 7. Kodwa ngapho ohlangothini lwakithi nginanzelele ukuthi ubuningi bama-veterinarian alusifuni istudio lesi. Angikwazi ukuthi kumbe kuyikuthi sikhuluma amanga kumbe sikhuluma iqiniso, kodwa mina ma ngikhangele ngibona kuyinto ekuyikuthi ikhuluma iqiniso ngoba kwenzakala into engiyikhangeleyo ngawami amehlo. Kodwa bona bathi ngamanga, especially ama-war veteran, abalweli benkululeko okuyibo abazali bethu. Ngiyabonga madoda, ibambeni kanjalo madoda sisonke. Ngitayiye phambili Studio 7.
Hayi, siyabonga, kayiye phambili sibili. Lawo ke ngamazwi omunye umlaleli wethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukuthi lisithumezele amazwi enu, siwafake emoyeni. Liyasithumezela ke nge-WhatsApp kunombolo ezithi 0+001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo lezo nombolo, +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lephalamende lakwele Iraq lehlulekile njalo ukukhetha amalunga edale lekhabhinethi ayithoba minwe mbili. Inkulungwane zabesifazane bakwele Israel zitshengisele elizweni jikelele izolo zisithi uhulumende kumele angenele kudaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane osekuthiya abesifazane abangamachumi amabili lane befile kusukela ekuqaleni komnyaka wonalo. Alamhlanje ke silengxoxo lomlimi othenga inhlanyelo yenkomo azimithise ngayo kuphume inkomo ezilohlonzi. UDokotela Themba Dlodlo uke wathengisa inkomo ebize imali engakaze ibonakale ekuthengisweni kwenkomo elizweni. Uthole imali engamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, i-$25,000 ngemva kokuthengisa iBrahman elilodwa nje kuphela. Kesizwe ingxoxo esiyenze laye uMnumzana Dlodlo.
Ukuthi kuzalwe omunye umhlobo wenkomo uyadinga inhlanyelo yenkomo ozifunayo. Kunjengokuthi nxa ufuna ukuhlanyela ama-orange, uyadinga inhlanyelo yakhona yama-orange. Nxa ufuna ama-orange amancane susiya ukuthi khona mina ngifuna inhlanyelo ama-orange eza inhlanyelo ezanika ama-orange amancane, kumbe ngifuna inhlanyelo ezanika ama-orange amakhulu. Kuyafana le nhlanyelo yomumbu nje. Kule mumbu leyana othiwa ngama-3 months la, unxa ufuna umumbu onjalo uyadinga inhlanyelo yakhona. Le nkomeni kunjalo, nxa ufuna umhlobo lwethize lwenkomo uyadinga inhlanyelo yonaleyo yenkomo naleyo.
Yona inhlanyelo yakhona itholakala ngayo?
Anti tholakala kuyinkomo ngwayo, anti yabona inkunzi. Ila singathi specific ibhadla ilama send angithi akhanyayo asegcekeni. So khona phana kulapho kuhlala khona inhlanyelo. Bayayenza ikhiphele embodleleni. Ingakhiphele embodleleni ke sebekuthatha konke nokusembodleleni. Yikho sokuzafakwa enkomeni eziningi.
Manje
ingakhipha kanye.
Lina likuthola ngapi khona?
Siyakuthenga ngitho ilizwe lonke nje e-America khona ngapho bayakwenza. La ngapha lathi siyakwenza e-South Africa siyakwenza. Siyayithatha inkunzi siyifake esibayeni bese siyibambe entanyeni lapho emkotweni, singathi silo mkoto esiwufaka kuyo sibambe entanyeni bese siyinwayezela ukuthi ikhiphe inhlanyelo leyo.
Manje
ngoko iwe unayezela ikona ukuthi phela ivukelwe ibise ikhiphe inhlanyelo leyo. Bese sisemukela engilazini, engilaziyana sesizayithatha inhlanyelo leyo bese sifaka kule mhlanga yakho lesifaka kuyo, emhlanga emncane nje ukuthiwa ngama straws. Sesifaka kuyo ke inxa yenkomo singayiboni sidabule sesikwazi ukuthi lapha sekumele sithathe inhlanyelo leyana siyifaka kule nkomokazi ukuthi izale ithole elizalwa inkunzi yonale esayithatha kuyo, ngoba siyabe sibona ukuthi inkunzi le yiyo ezasinika umhlobo omuhle wenkomo.
Manje inhlanyelo yakhona iyadula yini ukuthi umuntu makhaza nje ngenelisa ukuthi ayithenge?
Kuya ngesifiso. Anjabona ngokwazi kwami nxa silapha nje mina ngeke ngathenge ngale ngathengisela omunye inkunzi kudala. So umuntu lowo layo wasethatha inhlanyelo enkunzini leyo. Manje into engifike eHarare ngale ngase ngibuza ukuthi kati inkunzi yana njengoba ningasekho wawugcina inhlanyelo yakhona ikhona yena, wathi yeyi. Ngathi ngithengisela imhlanga engu-20 wangithengisela sibi. So ngizaba la matholi ayo inkunzi yona leyo. Ngayithengisa 15 years ago kumuntu lowo, but kuneminyaka ozayo abe ngamatholi ayo. Ngoba yayiyinkunzi enhle sibili eyangisebenzelayo, ngandithola xa ndithengisa amathole loma inkunzi ezisazalwayo yiyo leyo nkunzi, ngandithola imali enhle.
Manje inhlanyelo yakhona nxa uyithenga, asithi uyithenga ngapha kwele Melika, ifika njani khona ngapho ilokhu isasebenza?
Sasikwenze sibili, vele inkunzi eziningi esizisebenzisayo lapha eziningi zivela khona ngapha e-America. Antsho iyafakwa emakhazeni, amakhaza awe-nitrogen. I-nitrogen kuthiwa yi-liquid nitrogen. Umoya wonala antsho ungawufumbatha uwenze ube ngamanzi, ube lihaka, ube ngathi mina kuthiwa yi-liquid nitrogen. Antsho vele umoya i-nitrogen iyeningi. So ungayikhama nxa into ingumoya, ungayifitizela uyikhame iba manzi kuthiwa yi-liquid, iba lihaka. Nxa isilihaka laphana isiku-temperatures ezikubo -107. So inhlanyelo le kumele ihlale kuleyo temperature. Uza kuthi kusuyisebenzisa wena ubusuyifaka emanzini atshisayo, istroy lesanomhlangalwane usufaka emanzini atshisayo ku-36 degrees Celsius, isincibilika ke suyisebenzisa nxa isincibilikile.
Manje eyodwa nje umhlanga wonalo uyenza malini wenhlanyelo ne?
Kuya ngenkunzi, kulezi inkunzi ezidulayo. Kulenye inkunzi ye-America esike sayisebenzisa lapha, thina sathenga nge-$120, kuzokodwa kodesi kuthiwa istro sisinye imhlanga omunye usuyi-$250 US dollars. So thina sathenga isatshiphile inkunzi leyo, le nkunzi esisizithengisile ezizalwa inkunzi yona leyo. But zikhona inkunzi ezinye ezithengwa yona le kade ngekhulume yami ngayithenga nge-$20, istro mhlanga. Ajabana le ichiphile. Kuze ukuthi inkunzi le emthetho yayo vele izala inkomo ezinhle nezilenyama. Sithuthukise uhlonzi lwenkomo zenyama. Abanye bayakwenza inkomo ezizochaka ukuthi kuthuthukise inkomo ezehlisayo zeqhego kube yizo eziba khona.
Alo ke ngudokotela Themba Dlodlo, umlimi ofuya inkomo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigodini. Nanku ke okunye okwenzakala kwele Melika. Wakhethwa ukucubungula umkhankaso kamongameli Donald Trump ukuthi wasebenzelana nale nsoli zeRussia kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Robert Mueller uthi omunye oyisiphathamandla sikamnumzana Trump, umnumzana Michael Flynn, akumelanga avalelwe ejele. Umula uthi uFlynn wapha ubufakazi obuqotho ngemva kokuvuma amacala awetheswayo. UFlynn wavuma ukuthi wayesebenzelana lo wayengummeli wele Russia kwele Melika, umnumzana Sergey Kislyak. Iqembu lamantombazana akobulawayo elenobuntu lethule ngokusemthethweni idlalade labo elitsha elesithathu. Intatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Ngilalela misoka, ngithana mina ngedwa, iziyo futhumala ngeke angishiye ngedwa.
Usomlomo weqembu leli unkosazana Duduzile Sibanda uchaze ukwethulwa kwedlalade labo elitsha.
Abhamisilo nje namhla kuthiwa ngobabes bembube and ilengoma ezintofu yona ithiwa ngobabes bembube, kuthiwa ngobabes bembube and one of the songs kuthiwa ngobabes bembube ile title track. And then our favorites ngucula, Ilanga uyangiphoxa, Umusa le Nobuntu click song. Litholakala ku iTunes, ku SoundCloud, and you can even get a hard copy in Bulawayo Art Gallery, a National Bulawayo Art Gallery ko eZimbabwe. Sesi bhode eminyaka 86 and hayi akula sandla sika hulumende phakathi. Izinto esizingamashows esizidingela wona sithabile kakhulu, sivela khatshana njengama artists malutshwana ama artists afika lesisikhathi belokho bebonke besebenza bonke besenza lo umsebenzi we art unzima kakhulu, especially kuleli lizwe esihlala kilo. Bayatsho abanye ukuthi i-art kayibhadali and ngezinye indlela liqiniso, kumele usebenze kanzima kakhulu ukuthi uzofike ebangeni lokuthi uyabona lawo into ephathayo. And thina seminyaka 6 khona singathi siyabona izithelo zakhona. Elakuqala kuthiwa nguthina, elesibili kuthiwa ngu-ekhaya, elesithathu ngubabes bembu. Asika, we have a bag lesikhwama esigcwele ingoma, so sisazikhipha ngamadlalade ngamadlalade, so angeke ngazibala ukuthi zingaki but ziningi.
Umculi omkhulu eZimbabwe ongene umcimbi wokwethulwa kwedlalade leli, umnumzana James Marabini, uthe uyaziqhenya ngomsebenzi oqhutshwa yinobuntu emhlabeni jikelele.
Sakubonani, sakubonani mhlaba wonke. Likhuluma lo James Marabini la. Yeyi, inobuntu siyaziqhenya, siyazigqaja ngayo. Benza kahle kakhulu ukuthuthukisa umculo wakithi, umculo wesintu sabantu bakithi, ikakhulu khona ngapha kwelakithi eMathebuleni. Siyaziqhenya kakhulu, sebebhotha indawo eziningi. Bemele ilizwe, bemele uBulawayo, bemele iMathebuleni.
Umnumzana Hudson Simbarashe ochaya igitali uthi umsebenzi wenobuntu uyabathokozisa.
Hayi, siyathokoza kakhulu, kuyasiphakamisa njengoBulawayo ngoba iqembu leli has been globetrotting and is one of the exports from our country. So eish, I know we are very excited. Siyathabela kakhulu.
Umnumzana Louis Ndlovu ochaya ingungu uthi bayajabula ngomculo wembube obuvame ukwenziwa ngabesilisa osuphathwa yinobuntu.
Ngithi thumbs up. Sibili sibi kakhulu ngoba ukubona amankazana ehoja estejini yikareje enkulu kakhulu. And besenza imbube ekade idominatwa ngabantu besilisa esikhathi esithi akuhle kakhulu. Nangithi beqhubeke besiya phambili ngokuthuthukise umculo wembube.
Leli qembu livele e-United States of America kuviki edluleyo lapho elisebenze khona inyanga ezimbili, njalo ngomvulo liya e-Europe okwamaviki amabili. Unkosazana Duduzile Sibanda uyakuchaza lokho.
Siyahamba e-Europe, sizahamba amaviki amabili. The main countries, the first state of entry kuyabe kuyiPoland. Sifikele ePoland and then from there onwards we go to Germany. From Germany we go to Austria. From Austria we go to Czech Republic. And then siphenduke njalo futhi eGermany, siphelele eGermany, ePassau, in the city of Passau.
Hayi, siyabonga isikhathi iso singasavumi, isikhathi sesidliwe ngumangoye olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi lingakhohlwa ke zulukandaba ukuthi basi lezinye indaba ngo half past 7 ntambama. Libe lelanga elihle.